Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khande Miri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngukeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
sinahlalela bophansi science caucus basichazele imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale ema hotel number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Amalunga edale leParliament ebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 eyavela kuhulumende hatshi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba besekusiba khona abantu ababhadala amastembi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastembi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastembi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC selize lavuma ukuba amalunga alo edale leParliamente emukele izikwelede zamadola zinkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika $40,000 kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba, amalunga edale leParliamente awe CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale leParliamente awe CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasithathe njengama MPs kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngapi. Okusenza sivumelana ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs ngoba u MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe u MP wabo ngoba yibo babe bemfakile ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrust but esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi
uqhubeka esithi kunenge abakhala ngakho edayile eParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo eParliamente ukuze babhadalele imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke siclarify ama members of parliament yethu kubana bangena njani ku loan process yama 40,000 ngoba njengathi asikhulumile umongameli ukuthi thina sa compromise kundaba ze integrity ukubana imali sisetshenziswa njani. Yikho sina sihlalela bophansi science caucus basichazele imali asiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget. Number 2, imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale emahoteli. Number 3, sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile parliamente umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe nazo. Number 1, nxa eseHarare la kumele abe leofisi, abe lomuntu osebenza eofisi oyabe ebhala amareporti akhe esezani ecollecta ama-act of parliament lawane wafaka lapha. Esisho ukuthi ona ngump ilokuzenu i-agenda yanamhlanje nansi i-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele nibe lehhofisi. Kathesi mina ihhofisi ngilayo ngiyirentile ikhona nefenitsha yami ngazithekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube owebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga uthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngoZibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokumamanzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we have got specific objectives and deliver.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise baphendule siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ule njongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu kusafika Vision 20.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswele amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transformer khona kuthiwa ayadura, angilafika khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, kubiselwe kuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe. Kubulala inotho yelizwe layo, ibhajethi yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethi lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa kubikwa uSibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw igolide lethe fidelity lapha ama charges and costs of ama certificates kuhle kukhitshwe khona phana. Then if fidelity siba yiyo edispersayo to the relevant ministries and authorities, because the process yangona is really cumbersome. Ngasihambe mines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor uye ku fifth floor from one office to another usuke lapha uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably e fidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nanisela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano uNqobizitha Zitha uchaze ukuba imali ye-devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi kubhadala amastendi, but kuba kube sokusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans ngenyanga edluleyo ekaLwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama-midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu lanye ekhulwini 51.4%, kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamashumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sicibili njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingelaqiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiyana.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi engitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwabonakala ukuthi hayi sebewile, bawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangele ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonokho kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasise.
Angithi kungathi kungiphonguka ngumthetho we-Georgia kuphela abawufakayo. Angithi i-Georgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low stage. Yikho-ke imbona bebevele belongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa umuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokheli kufanele kubuyelwe futhi kuye kuncintiswana.
Umthetho wona lo ungaba ngumthetho wokuthi ube ngumgoqo, ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyela nini futhi ngemva kwenyanga ezimbili, asimgoqo yini wona lo?
Kuyiwo sibili. Ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo ngathi bayasolasolana bayawusola, ngingazi ukuthi bazawuphuma lani. Aluba ngabe uwinile Walker bebengakuze bawukhuphe kodwa khathesi ngibona ngathi bazamela bake bawukhangele bake beme kanane ngoba ubongubongo okunye lapho kwinto okungazwakaliwe.
UWalker abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngama-Republicans besithi kumbe abantu abamnyama bazapho ngokuyavota ngoba ngumuntu onsundu. Kambe yikho kubadlisileyo yini ukufaka umuntu onjengo-Walker?
Lokhana lapho kusuke kwangathi kuyabadina kakhulu ngoba la undoda wangikhona engxe yokungathi bekungathi kuyamangalisa engxe ngabe bafaka mina kulokuthi bafake yena ngokungayenza kwenza ngco.
Sokuyiwa ngaphi uManqoba uWarnock usezahlala okweminyaka emingaki esesihlalweni soneso?
UWarnock ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka kumbe iminyaka emibili. Khathesi usengena ukungena-ke ngoba i-elections zabo bezikhona khathesi ezikasen ezesenate kusho ukuthi usezahamba i-city yethu. Kodwa-ke uza ukuthi phakathi laphakathi laphana aphinde abuyele ancintise kungakapheli i-city yethu.
Impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani?
Ama-Republicans ahlathula afanana nje lenja yami le anefaka umsila ngaphansi kwemlenze athula sibili kwathi tu ngoba kade sowakhangela ukuthi azathi abazazange bakomente bathule bahle baswaba basobele.
Abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans elokhu enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona.
Liqiniso, liqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi kwaya befaka bona uWalker lami ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisa abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela.
Mnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseTexas khonapha kwele Melika. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu useWashington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kwele Zimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi umhlangano waqoqwa nguhulumende wele Melika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamachumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe achiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka, njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli wele Melika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende bamfumene le cala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso ye-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kwele Bhilithane.
indoda nje evela eKhezi yazalelwe eKhezi ngakhulela kokulawayo and then nje ngomumo welizwe sacina sesilapha endlini
singathi wabuya nini khona ngapho ke eBilitan
lapha ngabuya ngo 2001 sesigugele khona
ye kunjani khona ngapho usebenza umsebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini
hayi kusebenzeka kuyasebenzeka nje kodwa ke kuyasetshenzwa lapha kufuna indoda elivila hayi mina ke ngikhona apha kweze health ngimunesi I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi so lesikhathi sibili ufikile khona lapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekana lakho. Ekhaya nxa wakungunesi ngalesi sikhathi.
Kuyasebenzeka lapha. Kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakho na kungaba nzima. I mean siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga sizabe sincincingi sakhona apha.
Ye sizokuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwani he? Kunjalo?
Hayi, ilokhu zeni. Into le iyahlupha kulaza kuhola ngengwani lapha. The cost of living inzima. Into ziyadura la. Ingena ngapha iphuma ngayo. So hayi ayikho le. Kuyasetshenzwa lapha nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza akula sikhathi sokudlala
ye singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho uyawuthakazelela kumbe kunjani unzima kanganani lezinto ezinjalo kusitshele khonapho
umsebenzi orayit ngiyawukholisa mina ngu-mental health so singathi every day is different kodwa ama challenges akhona maningi njoba abantu bekwazi ukuthi siselizwe nelingayisilo lethu kwesinye isikhathi uvanjululo luba khona kodwa ke akumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela ngoba anything uyabazenkathazweni njoba nasithi ukuthi nje uyabuselizwe nelingayisilo lakho so kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo njalo uhlala lobuntu abantu bakithi abantu abamnyama abaningi balobuntu kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini njengaleyi because kumele uhlale ule empathy liyana
ye abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya kuzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili ukuthumeza okuthumelayo into ezinjani
ingxaki esuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abasuka abe makhulu for example umuntu nxa engakufonele ethi akumfakele okuyi-50 pounds yazi okuyi-50 pounds kwakhona kunzima njalo ukuthola kahle kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya isifiso sokusiza abantu silaso sibili nxa kukhona siyasiza siyasiza here and there kodwa-ke imali yakho nenzima ukutholakala la
ye phosela ukugcina amabhayisi
siyajabula kakhulu ukuba ehlelweni lwenu lathi sinje nxa sivele sikudiaspora so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu kusenza sijabule kakhulu ngamafithane nje ngiyabonga i-opportunity yenaleyi and sengathi kungakhula abantu balalele baqoqe thuthukisane sakhane ngaso sonke isikhathi
lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kwelebhilithane besixoxa laye ese-Newcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eleSpain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penal shootouts. Kukanti leSpain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba kweMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichaze kakhulu abafana beMorocco, ekakhulu oziyethi laphana. Enje ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama penalty laphana, a veteran football, in history of world football.
Imidlalo le isijabulisa labesifazana, omunye wabo nguAgnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo yengisupportayo. Angikhethi team, abone njengayizolo nithabe kakhulu iSpain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhawu.
Yebo, babekhona sibili bane ngathi amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba ecima. Sho ngale babe layitha ama generator siyabe siyabukela khona ngale.
Ebhawu.
Yehe. Mina vele ngithengisa khona ngale. Sho abanye babe bebuya sebe buya kimi nje sisho ngibukela la mina ngithengise ngikuthengisa.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnunzana Albert Mhlanga inkokheli kubandla le Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubheje uthi ukuthi leza wena yipi, ngoba ibhola kuyakufanele abanye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithole imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi, kakubanga njalo, ububona nje ngokugcina. Into futhi enginanzeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goals sibili ade ngiwabona uze kuthiwa enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uze kuthiwa hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathanda ukubhejela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabona kude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhejela ibhola wadliwa.
Hayi, ibhola limbulele futhi asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesitri bangijaya imali yonke yaphela mna. Mana njengisa ifriji le-plasma, ngirikavi imali yami ebhoreni. Abambasa putha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora lami kwangisalibukeli, selibukele ebhawa, ngisela TV. Ifriji angisela manzi okunatha eqanjayo.
Ubangani Sibanda naye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhola wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi mbhejabheje lapha maybe ngatholathola ngoba ngicina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengiswa kwami le imoto vele ngangizitshela ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje uyisoka bhethi nisithi hayi mana ngizama ukuthi ngigezelele lokho yimali. Hhayi, amathimu kwanijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye ukuthi iBrazil laphana against iCameroon. Le Spain against lokuzini. Le Japan. Azangikhipha, azangijayelela phansi hayi.
Isigaba sesithathu salimdlalo wama-quarterfinals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia ezinqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina. Ngomgqibelo iMorocco ihlangana lePortugal, bese kusithi England inqikelane leFrance. Ngimele Studio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama-quarter finals kumncintiswano wamazwe omhlaba owe-World Cup oqhutshelwa kule Qatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi, ngisitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.